Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukelanga injabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 26 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla kubikwa sokudala ukuba impilo kaZulu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibenzima ukwedlulisa amalawulo. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMatabeleland South, North, leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo. Kulo wesifazane waseZimbabwe ogwetshwe ukuhlala ijele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abagcina begqilazwa i-human trafficking kwele Oman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe kuhlangothi olubona ngokuvimba ukuthengiswa kwabantu besiyagqilazwa le-human trafficking lubikwa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ezwekazi le-Afrika alodubo olukhulu lokuyengwa kwabantu besiyagqilazwa kwamanye amazwe ngemva kokuthenjiswa umsebenzi. Iningi labo ngabesifazane abagcina besiyagqilazwa besetshenziswa ezindlini okungelaholo bephathwa kubi kumbe njalo bagcine besetshenziswa ukuthengisa ucansi kodwa bengaphiwa nhlawulo isiya kulabo ababebathengile emazweni afana le-Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, the People's Republic of China, Uganda lamanye. Bayabe besuke ekhaya bethenjiswe imisebenzi ebaholisa imali enengi. Kunje kulosifazana weZimbabwe ogejele ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abayithoba munwemunye 9 abagcina begqilazwa kwele Oman ngemva kokubathembisa imisebenzi eyayingekho eDubai. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantine Chiwenga wethule umbiko othi uhulumende wenza yonke imizamo yokumelana lohlupho lwe-human trafficking. Inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ithi indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla sokwenza impilo yabesifazana abahlala emaphandleni yabanzima kakhulu. Linhlanganiso ithi omama abaningi sebehamba imango emide besiyatheza inkuni lokukha amanzi wona abikwa esethengiswa ngabalezinqola ikakhulu eGwanda. Lokhu kuphuma ngesikhathi senyanga yokuthakazelela imisebenzi enziwa ngabesifazane emhlabeni wonke jikelele eye Women's History Month okuqale mhla ziku-1 kulenyanga kusiyaphela mhla ziku-31. ELeZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane.
Umnyanga ogcwele abantu nebeyamangalika wothi omama emakhaya kuleminyaka bathi ukuhlutshwa kuyaphela amanzi, bahlutshwe kudinga imali, bahlutshwe ukudinga khona ukudla, bahlutshwe futhi ukuhambisa abantwana ezikole. Okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni uma echiya abantwana bodwa ngekhaya. Abantwana abangamankazane kube sekusuba khona ukuthi sebezithwala bebaninginyana ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali ngoba egangeni kulapho uthola ukuyala khona yona i-forex. Nxa bedobhile bathengisa ngerandi ukuthi bazethenga ukudla babhadalele labantwana ezikolo. Bathenge la manzi, amanzi ayathengwa. Inqola yenza 8 rand ngoba lapho sathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers uya 5 kilometers ukuze ethwele onxa umama. Eqeda lapha edinga inkuni. Inkuni azisokolake zidinga tshana kusuka kube nzima. Omama agele ukuhlugula okuneni.
Ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni.
Ngicabanga njalo njengomama usemakhaya nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya.
Bangancediswa njani omama bemaphandleni? Yiluphi uncedo ongathi bayaludinga?
Omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi. Asithi la maprojects alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani, kuqhatshwe omama khonaba basebenze emagizaneni bencedisa abantu ababo ngoba nxanga balandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni. Sibili sibili lapho umama alala khona, lapha adla khona, lapho abathatha khona amakuthi bageze. Lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi ofanele umuntu ongumama. Umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni athole ukuphumula.
Unkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Idale le-Nomination Court lamhla belihlolisisa amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqutshwa kunsukwana ezilandelayo e-Mount Pleasant le-Harare East kulandela ukusuka idale lephalamende okwenziwa ngunkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty McCann. Ababili laba bathi benze lokhu ngoba umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa wayesesukile kubandla le-Citizens Coalition for Change athi lahluthunwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla le-ZANU-PF. Ababili laba kabancintisi kukhetho lolu. Abazabanga isikhundla lezi bayisikhombisa. Ababili ngabebandla le-ZANU-PF kuthi abanye ngabamele ibandla lecele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Oyedwa ukubandla le-Changuchi Muti Chapinda kumbe CCC omunye ozimeleyo lokhu elungisa amaphepha akhe. Kulomunye njalo okuthiwa akuqedakali akuzamayo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokhu isahlela amagama aphanyekwa ngabazancintisa kulolu khetho. Abalimi esigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMatabeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo okulokhe kuqhubekela kulezi indawo lanxa amapholisa esithi aseqinise imizamo yawo yokuqeda lolu hlupho. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bed Nico Ncube uchasisa ngalolu daba lezinye kungqoqo losithandekile mhlanga we-Studio 7.
lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa yi-provincial anti-stock theft crack team. Elami umkhulumeli wamapholisa lokhanye lo-coordinator i-anti-stock theft lo-operations. Sesibhodile kubalimi bonke abagqagqela iBulawayo sisenza imhlangano. Sibhode i-Plumtree Road, ubhoda ngasentshonalanga, kuNyamandlovu Road, Osolus Road, Falls Road, ngitsho amapulazi, ubhodi iBulawayo yonke sayihlanganisa ngqe. Sikhuluma labalimi sibatshela ukuthi kungenzeka njani ukuthi inkomo zabo zingatshontshwa. Sesiyenze lokhu sabanika ukuthi benganza njani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa. Lokhu sokunike impumela enhle kakhulu ngoba ama-Honda Fit asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulala enye inkomo eHollandale bayehluleka ukuthi bayingenze kobulawayo bayibenga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezitshontshweyo zingene. Kanti ke kuHarare Road, eKensington Road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma loba zingabona nje iroll idlula ithwele inkomo bayafonela amapholisa. Ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithole inkomo ezingamachumi amabili ebezitshontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma feed lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezicathi esezitshontshiwe lomnikazi wazo. Yindaba esiloko sisebenza phezu kwazo sabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yasebhinga. IBulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asesebenzelana lamapholisa asebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesiyivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezijontshiweyo. Bengikhuluma lama-farmers kugrupu about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuvetha izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bengumakhelwane futhi bengajontshelani. IBulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngeke azibuke kodwa IBulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft.
Ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezichayelwa edolobheni enzekini yedolobha lakoBulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hayi?
Ukhanya thina imisebenzi esiyenzayo kobulawayo yonke iyaphumelela. Ma ungafika nje ukungene e-CBD kobulawayo la ungajabula ngobuhle obukhona, usungapaka imota yakho kuhle, usungahamba kuhle. Sibonge bona abanikazi bezimota esithi ngama-public transport associations, ochovambayo, obhupta, kulabanye osothiwa ngovukuzenzele. Basinceda kakhulu kuba le discipline, sebe-cooperator njengamapholisa. Sithanda ukuthi simbonge uZulu ngokuthi hayi bavumile ukuphuma emgwaqweni. Kulutshwana yebo kambe oyabe buye kobulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyelwe ukuthi ziphake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle. Kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amathikethi, hayi konke kuhamba kahle.
Alo-ke ngumnumzana Bednikho Ncube, isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kwezimayelana lakwele Melika, ukufuthelana phakathi kwelizwe le-Israel lele Melika kufike kuzinga eliphezulu izolo ngemva kokuba ele Melika lale ukuvimba isinqumo somanyano we-United Nations esokuba kufakwe phansi izikhali empini yakwele Israel lamabutho akwele Palestine aweHamas. Umanyano we-United Nations wethule lesi sinqumo ngemva kwevoti lapho ele Melika elikhethe ukungavoti kumbe ukuvimba ivoti. Lokhu kubangele ukuthi inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu amise iqula lakhe kade lilubhekise kwele Melika lamhlanje. Umanyano we-United Nations uthe nxa ele Israel lingala ukufaka phansi izikhali okwesikhatshana liza kuba liphosisile kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Melika lokhe lisacubungula ukuthi kuhanjiswe na uncedo lwemali kwele Israel le-Ukraine. Siqoxe locubungela izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi ubona ele Melika liza kupha na uncedo lwemali kwele Israel khona sokulokufuthelana okungaka.
ukuvumelana bazagcina bevumelana. Kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwa abalohlupho ngoba sebe se Congress kabasamelanga abantu abavotela abalithi Congress sebemele bani uTrump. Ukuthi uTrump engabatshela ukuthi lokhu angifuni lokhu lingakwenzi yikho abakulandelayo. Kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi eCongress. Lo nguye osengu-chair welokhuzeni umajority we-Republican Party kathi seCongress. Bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo. Engabe lokhu eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing as cooperating labanye. Bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujahayo nalo kumbe bazambhoda ngemuva. Ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangambhoda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table. Because it's a matter of minority leader we-Democratic Party. Ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesindebe ukuthi kuyini bani ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote. U-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye.
Manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwebudget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ye kungabi lolutho kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuni Ukraine uTrump because Trump umuntu kaPutin. But bakhona amanye ama Republicans abasifayo ukuthi ngaye kuthiwa kuyafakwa. Okwenza ukuthi uJohnson angafayi into leyana ukuthi kuvotelwe. It's because uyawazi ukuthi kulabanye abantu abazavota lama Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe. So yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva. Engabona la ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson, engabona sebembhoda uzabhenda. Njengoba nizwa kuthiwa uhlale sefonini loTrump nsuku zonke. Uzazayekele ngelilanga uthatha ifoni kaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Ngolunye udaba lwezemelika kulabantu abambalwa ababhubhileyo ngemva kokuba umkhumbi utshaye wawisa ibholoho elithiwa Francis Scott Key Bridge esigabeni se-Baltimore. Amapholisa athi umkhumbi lo ubusuza ngqikilana lomunye wasuphambuka yikho lapho ogwenxe khona ibholoho izimota ezedlula amachumi amabili zawela emfuleni uPatapsco. Kulabesilisa abatsha lasebe badala abakhala ngenhlelo kanye leminye imithetho ebekwa nguhulumende eyokuvikela lokuthuthukisa abesifazane besithi lawa manyathelo asechiya abesilisa phandle. Kuqakathekiswa amantombazana labomama. Kodwa omama baya kulandula lokhu besithi kunenge okusamele kwenziwe ukulondoloza ilungelo labo njalo inengi lemithetho le ilotshwe emaphepheni kodwa ayilandelwa. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sokuyiminyaka phose efika amachumi amathathu lokhu amazwe omhlaba jikelele athatha isifungo sokuthuthukisa lokuvikela ilungelo labesifazana lamantombazana ngemva komhlangano owenziwa kwele China owe Beijing Conference owawukhangelane lokuphathisa abesifazane ukuthi betholiswe amathuba afana lawo besilisa. Osakhulayo uBinon Ncube uthi loba eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqakathekisa ukuphakamisa omama lokhu kukhanya sokuchiya abesilisa phandle ikakhulu abasakhulayo.
Labo abantu abazala leyo mbono ngabantu bezombusazwe. Abantu bezombusazwe besazi ukuthi abantu besifazana baningi kakhulu ku-community njalo kutsho ukuthi bazayinelisa ukuthi benze bavotele bahlale kwezokubusa. Lapho besisuka sichiya abesilisa basale phandle bengasazi ukuthi bona benzeni.
Kodwa uyakuphikisa lokhu uPatience wakumoyo ohlala koBulawayo esithi balokhe beziphethe esidukwini abesilisa.
Singakhangelisisa kuhle amabhizinisi amaningi aphethe ngamadoda. Umbusazwe ngamadoda njalo. Kudala sihlukunyiswa, kudala sihlwengula.
Urumbitsa Matonga osakhulayo ohlala eHarare uthi loba omama sebephakama emazweni omhlaba amaningi basaselinani eliphezulu abalokhe belwisa ukuthi bathole amathuba.
In other countries, you can see now we have people like Kamala Harris, a Sebengabo vice president. Sisifikile, but we still need to fight and advocate more ukuthi bangasivaleli.
Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa amankazana labo mama sebewathola amathuba angcono okuzithuthukisa lapha lalaphaya, kusase kuningi okubavimbayo okufana lezokholo, amasiko, kanye lomumo wezomnotho lowezombusazwe. Unkosikazi Margaret Mukhana Nasangarwe, umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngokutholisa amathuba alingeneyo phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission, utshele iStudio 7 ukuthi bengabona engani sebetshiwa phandle abesilisa, kodwa ayisikho lokhu.
It looks like we are focusing on the women.
Isikhathi eside omama bencindezelwa, yikho kule mizamo eminingi yokuthi labo bebekubanga amadoda akilo. Kuzathatha isikhathi eside ukuthi batholise abakufaneleyo omama, yikho kukhanya engani sebefakwa phambili kwabesilisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, ngomunye wabathi sebetshiywa phandle abesilisa, ikakhulu abasakhulayo.
Ungananzelela even ama-scholarship asupporta abantwana abangamantombazana semaningi ukwedlula lawa asupporta angabafana. Loba nje ebantwini asebekhulakhulile uyathola ukuthi ama-suicide cases amaningi ayenziwa ngabantwana abangabafana kula bantwana abangamantombazana. Ikhona okuyana ukuthi sesikhangela kakhulu umntwana oyintombazana, sikhohlwa umntwana ongumfana acine solutho akhulume lobani athini.
Kodwa ubuya njalo uNdlovu ethi kuyadanisa ukuthi kwesinye isikhathi abesifazane abawasebenzisi amathuba adalwa yile imithetho ngoba kabalalwazi ngamalungelo abo.
Kulabanye abantu abangamantombazana abalokhu besakubambile khonokho ukuthi thina kuzamela sidinga umendo. Nxa ngadinga umendo, indoda ezangithatha yokumele injani ingiselele, ingigcine mina ngihlezi endlini. So ikukwenza sibe lokhu sile xekana elisela emuva.
Enye imithetho yebikwa ingcindezela abesilisa ifana lo ukuthi umuntu ongumama akaphiwa isigwebo sokulengiswa yimthethwandaba lanxa efunyenwe elecala okumele agwetshwe ngaleyo indlela. Imithetho kayicaci ekuvikelweni kowesilisa lapho edlwengulwe, kodwa usobala ekuvikeleni abesifazana. Ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi inhlelo kanye lemithetho yelizwe elawula ukuthuthukisa lokuvikelwa kwelungelo labesifazana kumele ichasiswe kabanzi njalo kube lemfundiso ejulileyo ngayo ukwenzela ukuthi abesilisa labo bayizwisise, ikakhulu abasakhulayo, hathi ukuthi bahlale emnyameni beyibona ingani ngeyokubancindezela nokubahlukumeza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ingcwethi kwezenotho abaphikisayo labanye bathi seliphelelwe isisindo idola leZimbabwe eseligugudeke okokuthi kalisathengi lutho. Okwamanje idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,390, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu, 33,000. Bathi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho eqinileyo yokuthenga lokuthengisa idola leZimbabwe njalo levimba inkohlakalo ememetheka ngamandla njalo obunye okunye ukukhanya kusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende labadlelana labo. Bathi kuqakathekile njalo ukulandela ukwethulwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund le-World Bank abathi akumelanga kwekelwelwe ubukhohlakalo obudiliza umnotho welizwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lizahlala lisetshenziswa elizweni idola leZimbabwe loba ligugudeka ngamandla. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uStudio 7 uxoxele enye ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Umtulungube anje isikhwici mfundo nxa khona kumehlula idola eyethu neZimbabwe idola esifanele siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa imali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula ama costings enziwa nge-US dollar ayahlupha ukwakha ilizwe nxa kumehlula kanti anje ama metcash eMozambique amapula eBotswana lama kwacha eZambia ayasebenza gahambela lezisebenzi zakhe ayeza Zambia aqede amaviki amabili efunda imonetary policy yokuthi iqinisa njani imali yekhaya ilocal currency. He doesn't amakhewati don't reinvent the wheel engabe eselungisa ivele elitsha kanti kuselala ingqondo zona ezokuthi kabafundi antsho kuthiwa khona enyaka ifunda kwaba phambili mfowethu
kodwa ke po nxa yena lokhu ezithi hayi liyabe likhona idola kujoni kodwa wena njengosibile umuntu oyingcedi kwezomnotho
kutsho ukuthi imali abayezuzayo eyalapha amabhondi anamadola Zimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi buthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayizuza nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezihembiwayo igolide lamadiamond beyakhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le. Nxa kungela dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusitsho ukuthi amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumakumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadalwe ama-exports yikho ngibona ngathi mina umthuli Ncube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali ekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni emzini wethu
so yikho sithi vele idola liyahlala likhona
kanti sozihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi liza kwehlulwa kanti esiliku 22,000 liyagcina selingabi seliku 50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama $1,000 ama $2,000 ama $10,000 sesiphindela kuleyani izisuku zikagideon kono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke abakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fanele i-monetary policy isebenza kanjani yokuqinisa imali yomdeni.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ukhuluma nana noNgwenya la mtimando madonsela Studio 7 hayi siyakhala ngomnanga kwa lo ofuna upheke history yakhe lo ozositshela ngompengo omkhulu wakhe ukuthi ongumpengo hayi akekho akuna embalini ukuthiwa kwaba wumpengo wasebenza ngaphansi kwamsikazi waphinda wasebenza ngaphansi kwalo mpengo hayi ihistory yakhe leyo akayephekela abakubo le mashonini ngoba futhi umizambile ini le yenza ukuthi befuna ukuzoassociata nathi bile vulana amehlo khona lapho ezinhlaba zibona ngani inani business yeyisa madoda umthokozo akavuka umthokozane ngenyawo madoda niyisizwe esizimele kumele sizimele esingakolodi umuntu. Angibonge lapho Studio 7
shona njani ozitana zonke lapho ningabe bona lapho likhona abalaleli abastudio 7 abasakazi bonke amiba wethu ngiyazibuza impendulo ngeswela amba abantu bezanu babangamphendulaoba namali ukuthi abantu bezanu bakwande abakwana abaxotsha amakhiwa emasimini amaplasi amakhiwa ahamba sebephinde bawalandelela khona le emazweni bethu bona bacela ukudla bona behluleka kulima emaplasini ba hambe shuwa asikwehluleka kokuvusa khona fanangana abaphelelanga angazi ngiba ngamphendula
kustudio 7 mina ngimangele ukubona usengezo chabangu ebuya le harale le esezokhulumela abantu basemadebelele ebuya ezwimba le usengezo chabangu nangu lo chuma uchuma laye lo kungathi uJoseph uchuma kungathi kaphilanga kahle ekhanda undoda lo into ekhulumayo nje uyamuzwa ezihumanela nje thina abantu bakamthokazi into esiyifunayo siyayazi hayi kube sizokhulunyelwa ngosengezo chabangu esuka le eharale lo chuma laye lo ke humane phela ndaba la thina abantu baselubani asizanga sibe yingxenye yomkhosi lo obukhona epupu simangele sokukhuluma uchaba ngekuya le eharale
ninjani bathi kithi kustudio 7 siyabonga ukuba ngabaphila kule problem yamanzi wobulawayo la kanti kwenzakalani indaba yamanzi since kwaqala ukukhulunywa ngezambezi water project kuthiwa amanzi azabuya kobulawayo maybe sokuze kufika ama 30 years akula location yamafanzi ezwakati yahanjiswa khonapho itsho ukuthi kuzanywani ibulawayo kufanele idilike into ababhizi ngayo ngama-by elections ukuthi bekuthiwa
isikhathi sesesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla lokunye kubikwa sokudala ukuba impilo yabantu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibe nzima ukwedlulisa amalawulo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.